kuma radio station la azaba khona wo enye azaba khona libyakhethwa eyiwadi so nesikhangeleleyo ukuthi enye ezakhethwa naleyo itiketha for ama-artist especially awemthukulweni wangapha kithi ngapha ngoba ama-artist amaningi iqiniso sobile akhala ngendaba ye-airplay ukuthi kayitholi so sikhangelele ukuthi umsakazo lo uncedise kakhulu kutonoko ukuthi-ke ama-artist lawo ekwanisa ukuthi ezwakale abantu bebewazi ngoba at the moment abantu abawazi ama-artist abobulawayo kodwa umsebenzi kwalawo ngenxa yokuthi khonokho ukuthi abatholi i-airplay so bona nganika umsakazo omutsha unganceda kakhulu khonokho
kodwa-ke nxa ungaliphathisa ngokubana ucule ingoma zenu ama-royalties ke liyaba lingakhangelela
singazi ngokufanela akhona kuzawufanela ukuthi umsakazo emitha yokuyona le ephiwa ama-license izama ukuthi layo ibe lama-interest ama-artist ngendlela zokuthi bebhadale ama-royalties kungabi lokhu anti ama-artist aphomba ukuthola i-airplay kusto kube lokhu anti ama-artist athola i-airplay lama-royalties awatholi
okwakathesi kona kuhamba njani emsakazweni lilokhu likhala ngodubo na olufanayo lokubana abaculi ingoma zenu
mina lo ngumbuzo onzima mina ngangakukhangela ngami mina kangikhali kangako ngodaba lololo ngoba mina esami staff ama-radio stations lapho engabe ngisisubmithe khona batha kuma-TV ngingathumeza ama-videos bathaya but ama-artist amaningi akhala ngokutholi i-airplay awayitholi ngingazi ukuthi besuka kubangwa yibini khonokho ukuthi kube labanye abathola i-airplay labangayitholisi.